Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedite DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumende ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni. Njalo umfazi kanindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda, yikho okuhluphayo. Ngakho uthinashina uyabona ngani bavumeleni kanti umfazi ungindezi.
Isikolo sesigola primary school esisesiqhontini semzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyamakhompyutha ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenze ngusisimandlovu. Abantwana bathi bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-Chain of Expedite DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kuhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe nolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi impiwo ye-DNA akumelanga iphume kuntathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni. Njalo umfazi kanindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda, yikho okuhluphayo. Ngakho uthinashina uyabona ngani bavumeleni kanti umfazi ungindezela. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bagcina sebevunyiswa ngenkani.
Amazwi la agcizelwe ngumnumzana Peter Fine.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki warning, bebengamniki warning ukuthi eminto yona leyo, so meaning they are doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo kumbeni isithupha anaso esekuwupractice khonokho.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyabukeka njalo uyancomeka ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume liyazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kusenesikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kanjani okwenzakala ezindlini umuntu uyabe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo omama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjana zonale.
Imizamo yokuthola imibono kaMnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula, uMnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Prince impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Prince ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele, laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu, 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu, 127,600, wabhubha abedlula inkulungwane ezine, 4,500. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili, wahlasela abedlula amakhulu amabili, 264, ngelanga elilodwa eledluleyo. Wezenzakala eMelika namuhla. Izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland edilini lokwamukela ummeli wesigodlo seZimbabwe eMelika, uMnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Nakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko omongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Ngolunye njalo udaba, abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelokhozi abalandeli balo owayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela iWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka-6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi uMnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakaMnumzana Trump labanye abangamsekeliyo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani, unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amakhompyutha la avele kumaNdlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelele ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhalela imihloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemitshina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isiphiwo lesi silethwe esikolweni lesi ngoba uyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele uSinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakusikola, onguye njalo wabona kufanele ukuthi adonate ama computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene ku technology eyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Ukuzana mphezisi uqhubeke ethi uMandlovu ubone kufanele ukuthi aphele isipho sama computers ngoba ifuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sako sikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo weSigoda Primary School uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu nesipho samakhompyutha lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona ngani into enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelo lesi senziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning. Basalele emuva.
Kulendamo khonanzi lo tatenda Chawoza ngabanye abantwana abafana ke emhloliso ye grade 7 lonyaka.
Kanjele zapase. Khathesi ningafundanga.
Ukhazela siyindebele omene umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwezikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengazela okokwenza.
Abantwana abahambaiekile sibili kakhulu ngoba vele le ntathi uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezitheli so hayi COVID sibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane bengakafiki esayizini ukuthi sebengabadala but ngomuma owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona bangasafundiyo but kulenhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafundi.
UMnumzana Mthuthuzi Eldlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngale nto eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe nokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Phinde sibonge lodadewethu uSesulelo odonethe amakhompyutha angu-5 esikolo sako sigola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha asikaze sibe lamakhompyutha leyo so kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemitshina yamakhompyutha ebesesikolweni seSigoda Primary School baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyeSigoda Foundation Trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embonini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Igrupu yafonywa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola labangabantwana besigaba. Then sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo sabe sesithi njengoba labo besemazweni lathi sikhona phekhaya singadobha okuncane sizama ukuhlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancede bancediseke esifundeni sabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba ngemva nokusasa upresident angasuka angaphuma khona kube lodokotela kwesidola ngoba ukuthi siphilele ngaphasiko ukuthi konkhonako kungakulimitha ilife yakuthi sibe kufunde ephambili so sasesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi ngezipho ezifuywe esikolo seSigoda Primary School. Esiyamangani wemzimwane esabalezeke zansi emandebeleni imeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
one to testing linga li chona njani testing linga li chona njani zilugandava setibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ikamalami ungu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
Ungabona sokudingwa odini sokulengqabano ingqabano anti yayiso wakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho ke iDNA ye imizi ngadilika lami yakubona yakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangu wesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi leze DNA iDNA ifike ithi umntwana kasowakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nankuyana laphana iDNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela iDNA nxa eyisikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso linhle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kunga kuyukuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona okwe-DNA esintwini ntwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka la masiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngqabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona uya kuboDNA labo kuthi ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko langokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babebalekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe ngumntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitho ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkaya kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalithumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kuchoni khona lokho ngokubona kwakho
lokho kulukhona kunzima isindaba phendula sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalithumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana ikufa kwelizwe phela khona lokho ikufa fi kwelizwe kuthi ukuthi akusela mchato bese ngomasihlalisana sekusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo weza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngithula lengxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa pha kwabantu abalithumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelahle
siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration leyo i-affecta wonke umuntu kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha bathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancane ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe echadile kunjalo isibongo sesitshintsha. Kule ku-voters roll kuyabe kulebizo lelane lakudala engakachati. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani kuyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezihlupha zenu labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha ngokuyasi sesiyakutweni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho eseekuvota zodlaleleli ku-I D card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi yena mhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yena lo mntwana ngamambi esikolo athesa umntwana uhlezi endlini dayenzile ukuthi ukhangele mina lulo kanje sele 18 be 20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele zempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ngohla uhlala lo mntwana lo udubo uyalazi. So umama ngisuzazama ukukhuluma lo mntwana wakhe bekonsanti umntwana wakhe ukuvota. And kuzaba le ndaba yenaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes, ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe siley'ndleko eziningi. Uyakukwazi ukuthi uzasuke ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uyerejesta. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana bajile ngimba zasala lobani. Kende njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthola ngihambe imango le emidelta rejesta yokuvota. Njalo lapho esikwanisa khona besibona ukuthi hhayi manzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani, and uzakutshela ukuthi ifuna ukuthi ngiyerejista ukuvota ngiyavota ngakhe ngenye ngekhona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula i-voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele i-information, and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto azihamba ngazo ngasikhangela ukhetho lonyolo oludlulileyo ukuthi kulokhu khona onokuthize abantu babesithi ondaba besithi sathi vele ngiyavota kuyangisa ngani ukuvota. So nathi into esingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bebabhizi basemalayinini amazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 HIV emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokusenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kwingxoxo ayiqhuba le Studio 7.
Wena Rasta nyakuthanda uthi wakudise yakhi fana leChina
manje ukuthi uRasta ifesi yakhe yamhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina kodwa ngomkhandi wathi iChina kodwa enjani ebengakhulumi njengeChina sithi vara akayenzi njengeChina ethi vara yelithi uyalokhuluma njengomuntu ojayele.
Pho yena uyabevele ngubani?
Ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amaRasta amanye asimati ifesi yakho yalimhlophe sibili futhi leChina ibe sengifaka ngingoma ukuthi ukuzimati bahle ngikhulukele phansi.
Wena Rasta nyakuthanda uthi wakudifrensi yakhi fana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara nani makiwanya lithanda ngoba lithiphimphi isikhwa zakho nazidiphu awusalele kensiyalaphayezalwa khona lapho esikhosana beni enkayi bayanthanda dami nyabathanda ngitile ngithi benyelaphe ekulomuzwani khona lapha bahamba bantata khona ngizokhethi faya iwuye ngibongaba kobulawayo obaba bambini ngiyalibonga bahloniphe abalaphe emahofisi entobeki ngiaaaa amakaza uthi wakudifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara.
Lowo ngusikhosana Buhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku lapho ubechasisa ngomculo othi Rasta. Khangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hayi nxa kulokuthandabuza abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikola seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngoku ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.